Siyajabula kakhulu ngokususwa kweZimbabwe kuluhlu lwamazwe awethiwa wona ayingozi kakhulu ngendaba yeCovid iRed List. Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho ngoba kulamazwe abeloduwo lweCovid ukwedlula iZimbabwe abesekhitshiwe kuluhlu lwamazwe abethwa wona alingozi kakhulu ngendaba yeCovid iRed List. Njengomzekeliso iIndia
manje ngokubona kwakho abantu sebezahamba ngobuningi na bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzaba lula ukuthi baye khona.
Ye, mbona angani abantu sebezahamba ngobuningi bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzaba lula ukuthi baye khona ngaphandle kwezinye izizathu ezibalisela umumo mayelana ngendaba zombangazwe lokusunguluzwa koluntu lokuselakala komthetho esingathi ngesingizi i-rule of law. Ngaphandle kwakho nokho ngibona ngani abantu sebezahamba ngobuningi eZimbabwe
ngokuba kuluhlu lwe-red list lolu bekusitshoni ukuba kuluhlu lolu kwamazwe afana leZimbabwe
ngokuba kuluhlu lwe-red list bekusitsho ukuthi khona umuntu ofuna ukungena eBrithani evela kwele Zimbabwe bekufanele ayenze i-COVID test phakathi kwensuku ezithathu engakasuki eZimbabwe abe sesithi mase efike lapha kwele Brithani ayenze enye i-COVID test ayenze amabili ama-COVID test eyakuqala ngelanga lesibili sefikile esibili ngelanga lesishiyangalombili sesikile njalo kube kumele umuntu ahlale ku esingathi i-quarantine ngesingizi kwensuku ezilichumi ehoteleni ebhadala. So uyabona ukuthi khona kube kunzima njani kube vele kungalula ukuthi umuntu abuye eBrithani evela eZimbabwe kumbe evela kwelinye ilizwe eliku red list bekuyinto edurayo kakhulu masikhangela imali umuntu abekade ezayikhipha yethatha ama-test lokubhadala ehoteleni njalo masikhangela isikhathi ozahlala uku-quarantine bekusitsho ukuthi khona umuntu ma umuntu osebenzayo kube kusitsho ukuthi awusebenzi kwesikhathi sonke soneso kube sokusitsho lakho ukuthi khona kutsho ukuthi uyabungaholi ngesikhathi leso kube kuyinto enzima kakhulu.